Yebo nje kuliqiniso lelo lokubana ibandla lezana uPF selithe imota ziphenduke le yasonto entsha endlebeni zalaba kade belezimota ngoba singakahambi ekhethweni izana uPF yahambisa isecular kuma province wonke isazisa labo ababephumelele kuma primary election ukubana ongaphumelelanga uma main election uzathathelwa imota. Lokho kuyinto eyayenzwa ngenxa yokubana ama-candidate amaningi abeselodumo lokubana bangena kuringi yama-primary election besenzela ukuthi bona bethole izimota ikakhulu endaweni lezo abakwazi ukuthi zinzima kakhulu ukubana umhlangano uwine besenzela izimota. So iparty yajaji sifuna ukuthi sikuqedeke lokho.
Zona izimota lezi ezaphiwa bona labo ababencintisa ukuba ngamalunga edalele ephalamende, ubona ngani zanceda na ekukhankaseni njengoba sibona sebezithathele?
Kodwa ungakukhangelisisa sibili izimota lezi zibe lusizo olukhulu esikhathini sokukampeyina ngoba abantu abaningi babengela izimota njalo abanye babelazo kodwa zingathembekanga ukubana zingaqeda uhlelo lwekampeyini. Abanye izimota zabo zikwanisa ukungena kwezinye indawo emagangeni emakhaya. So izimota lezi ziyanceda njalo lokubhrenda kwazo kuyakampeyina ngokwazo. Kodwa okunye okumele sikukhangele ikakhulu ngenxa ye-decision lesithethwe ukuthi ama-candidates bayakhala sibili bona labadliwayo babona ngani iparty sibafulathele babona ngani ama-constituents abo njengoba ngama-constituents aluzayo kuzaswela ukubonakala kwe-party njengoba imoto zabe sezibuyele. Njalo abanye bakhangelisisa sibili bethi nxa iparty ingakhangela ukudliwa ichoni ngokudliwa ngoba kulamanye ama-constituents umongameli lapha awina khona kodwa ama-MP owadliwa khona umongameli kodwa ama-MP awina. Kuze kuba lamanye ama-constituents umongameli wawina kodwa u-MP wadliwa kodwa u-MP sethathelwe imota. Kuyinto sibili eyinye edanisa ama-candidates. Abanye njalo bakhala bethi izimota zabo bazingenisa kuma-election be-campaigner zafa besebethembe zonezo eziphathe ukubana labo bekwasi ukugijimagijima besenza okuningi okuthiyeneyo. So lokhu asonto esingathi iyamukelwe kakuhle ngawo wonke umuntu kade contesta. Abanye abe babona kuyinto elungileyo, abanye njalo babona kuyinto engalunganga ngesikhathini esisikhona lesi. So yinto esiyikhangelele esilayo lapha kubandla lethu leZANU-PF okuthi ilanga lokuthi imota zonke zibe sezibuyele ukusasa i-Wednesday ngolwesithathu. Kodwa lakho kuzamele sibone ukuthi bona abantu bazavisela yini ngesikhathi izimota zakhona. Asibone kusenzakala ukubana abantu bazavisela ngesikhathi kodwa hhayi iparty ingavele ukhuluma ukuthi ulutho luphenduke ulutho luyabuyela.